enza utshela khona udaba lama bond notes lukhiye lucacile kahle kwathi okusuka kuluphoxe yikuthi abantu abale imbono etshiyeneyo kwesinye isikhathi engaqondanga basuke babe yibo abakhuluma phambili betshela uzulu into engaqondanga. Okokuqala okumele sikuvume yikuthi ukungena kwe-bond note akukhiphi i-multi-currency le ekhona, i-rand liyabe lokho elikhona, i-dollar liyabe likhona, i-yen, i-pound, i-euro liyabe lokho elikhona. So akutshintshi lutho. Okusuke kuwe kwatshintsha yikuthi kuyananzeleleka ukuthi i-US dollar lilula njalo abaphangi bemhlabeni bayagijima balithathe balikhiphe elizweni libusale kungasela elokuthi libe libhoda lisetshenziswa ngabantu. So yikho ukuletha kwe-bond note yikuzama ukuthi i-US dollar leli likhona ligcineke likhona elizweni.
UZulu ukhanya kafuni ukuthi lisungulwe lona lelo idola elithiwa i-bond note. Ubona ungani kuzafana yini lalokhwana ukwenzakala ngama bond coins ukuthi abantu baqala bengafuni kodwa begcine sebesebenzisa?
Mina kimi into efana nayo ngikhumbula ngolunye usuku ngigade umthoko i-bond note i-coin ifika omunye ubaba bamtshintsha nge-bond note wala wathi siphongo akasifuni ufuna ama-rand. Lamhlanje ngingathatha i-5 rand ngihambe layo kubani kumbe ngothengisa amatamatisi kumbe ngomothengisa ama-orange uyayala ekhethe ukuthatha i-5 cents ye-bond note. Yikho okuza kwenzakala ngama-bond i-5 cents ye-bond ye-coin. Yikho kanye okuza kwenzakala ngama-bond note abantu sebebonile ukuthi umnyama lo abawesabayo awulampisi.
Manje kulabo abathi bona nxa befuna ukusuka elizweni bayethenga impahla akusoze na kubaphazamise njengoba imali yona le ingemukelwa kwamanye amazwe?
Hayi, ngicela ukubuza ukuthi osuka lapha esiya eSouth Africa ufika athenge ngamadola? Angithi ufika atshintshe amadola athenge ngamarand. Oya eBotswana ufika atshintshe amadola athenge ngamapula athenge ngamadola. Abantu oya eMozambique ufika la atshintshe athenge ngemali yeMozambique. Abantu nje bayabe bekhuluma izinto abangazizwisisiyo.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ama-bond notes la azaqeda udubo lokusilela kwemali elizweni?
Angithi kathe ama-dollar ayi-cash kawakho. Abantu bezimali badala vele ukuthi bathathe imali bayifake ezikhwameni. Naso kulama-bond notes alingana le-dollar ayiwo abhodayo elizweni. Akusela dubo lwemali phela. Angithi uzakwanisa ukuhambe uthathe i-bond note yakho uhambe kothiye uhambe okay uye kuthenga igrosari yakho akula nkinga yakho. Ngoba akutho ukubuya kwe-bond note ukuthi sokukhijiwe amapula asasebenzi, amarandi awasasebenzi, amadola asasebenzi. Idola ivele liyabe lokho lisele lisebenza. Ngokubona kwami kuvele nje kusiyaphela umnyaka. Abantu uyabuthi ungamqhubela irandalala akhethe ukuthatha i-bond note.